Izicelo lesi sivele lapho kunanzwa ilanga eladlulayo eleWorld Radio Day izolo lapho inkokheli zezigaba ezikhulume ngalizwi linye zisidiso kuyisikhathi sokuthi uhulumende avule amagagasi avumele lo msakazi womphakathi ukusakaza. INtebe Community Radio Station yacela ukuthi ivunyelwe ukusakaza ngomnyaka ka-2009 kodwa kuze kube lalamhlanje uhulumende ubikwa engakasamukeli lesi sicelo. Ekhuluma kulombuthano, uMnumzana Wilson Mabhena obethunywe yinduna uNhlamba uveze ukudana okukhulu ngokungavulwa kwalo msakazo esiduzile kumele alwise uhulumende aze ayamukele isicelo sabo.
Ukuthi kunini lokhu kuzakwenzakala nini kuyakuthini? Amandla engwenya asemanzini, lina sigaba esithe gwaqa khonapha, nxa into yenu lingayemukela ngokujabula sizabuya layo ngokujabula. Kanibe mphathisile ukuthi uzelibikela ukuthi uletha ukubonga kumangalisayo njalo eza kuthi ajabule nxa lokhu sokuthe kwathi thaca kwaba khona phakathi kwesigaba.
UMnumzana Phineas Maphosa ngukansila ka-Ward 14 eNtebe uthi ukusungulwa komsakazo kaZulu kuzaletha intuthuko emangalisayo kulesi sigaba.
Kunceda ukuthi sisakaze izindaba eziphakathi kwehlaba ezentuthuko yethu, sikhangele nenhlelo zonke ezokuhlala sinikene sona isikhathi ulwazi lalokhu lalokhuya esikuthi information dissemination. Then okuqakathekile sikukhangeleyo ukuthi le nhlelo zezikolo sizazi sizazinyusa zingene phakathi ukuthi abantu abethu bezikolo bafunde izifundo ezisuka kumsakazo. Kunceda njalo impiko ukubikelana okusihluphayo ezigabeni, ukubikelana ngezingxoxo ezingafaka phakathi kwabantu ukuthi bajwayele ukuhlala bexoxisana in form of dialogues.
UNkosazana Refilwe Dube yisakhamuzi seNtebe njalo ngusomabhizimusi uthi izakhamizi zeNtebe zilinde ngamehlo abomvu lomsakazo ozalondoloza amasiko azo.
Sengathi yena umama uMonica Mthangwa Minister of Information and Publicity ngani angahle avule enze kwenzeka igagasi libuye kuma-whatsapp ethu wonke ongu-5 silayo ibulanda community art lapha eyenza izimanga. Sithanda ukuthi izwakale layo emagagasini singabisisiza waka uyaweka brogarapale siyafuna ukuthi ibulamba izwakale.
Umlingisi weTawanda Community Art uMnumzana Ukhanya kweNkosi Mkandla uthi abaphila lobugoga balakho ukuthola uncedo nxa izikhalazo zabo zifinyelela emsakazweni.
Ma ingaba khona iNtebe Community Radio Station, inkinga zethu zingaxazileka ngcono ma singakhona ukuthi sazisane. I-Community Radio Station ingcono khatshana kunodlulisela, ingcono khatshana kule WhatsApp ngenxa yokuthi ifinyelela wonke umuntu olazo isigcingi sokuthi abambe lawo magagasi. Siyayigqugqumbelisekankasela njalo i-Community Radio Station, particularly iNtebe Community Radio Station.
UMnumzana Kenneth Magwala ngumgcini sihlalo weNtebe Community Radio Station uthi ukutshintshwa kweziphathamandla zikahulumende njalo nje ngezinye zezizathu ezidala ukuthi bahlale isikhathi eside kangaka bengelayo ilayisensi.
So uhlupho besihlangana nalo ukuthi kuyathi nxa silomunye esimkhangeleleyo ukuthi uzasinika ilayisensi atshintshe uMinister of Information kutshintshe yathi hayi nami saqalisa njalo njalo okokuthi ngasi kusiya ngokuya ngase sayithola ilayisensi. So besifisa ukuthi ngayo into leni iyaphumelela ke sizizwe lathi ukuthi kanti khona pha sivuke kusenzakalani vele into esiyifuna funa inyuzwa lapha ukwenza abantu uzibone zibecina bethi ukuthi uzuze into ezingalembe eHarare ngonivula istudio esevenweni yabamba yonke indawo.
Uhulumende uthi uzimisele ukuvula amagagasi njalo uzavumela imisakazo yesigaba lonyaka ukusakaza. Okwamanje umsakazo womphakathi weNtebe usebenzisa indlela zokuxhumana ebulenjini ezijeneyo ezivalisa iWhatsApp ukuhambisa imbiko. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eNtebe ngu-Albert Ncube.